Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 12 Mabasa 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Asizizamile so ukuthi sisebenzise amadola, sisebenzise amapula, sisebenzise amapound. Kwala konke lokho. Kusala kunjalo ke mina ngibona ukuthi ngisho nxa ukuthi imali ekhaya izabuya, kusakhona okunye okumele kusizekele kube lempahla.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube osemhlanganeni yewe IMF le World Bank ngapha kwelemelika uthi uhulumende weZimbabwe usezasungula imali entsha kusiyaphela lomnyaka.
UPresident Chamisa ke Tsimundu uthanda abantu njalo bonke abantu abafuna ukuvakatsha ngebe khona kuma provincial elections baya vunyela ukuthi benze lokho angazi ukuthi uPresident Chamisa yena sengalelo kanjani kumbe sokungakhanya ngani kuinto enzima njalo ukuthi abe khona.
Isigaba samaShonaland West kubandla le MDC sekhethe umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa ukuthi kube nguye okhethwayo ukuqhubeka ekhokhela leli bandla. Sisiba isigaba sesihlanu esesikhethe umnumzana Chamisa. Kuza Friday lamhlanje sihamba lomculi womdumo kamaskandi ugazela imnyama ephethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi True Love. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usekwethekeleleni elemelika eze emhlanganweni yokukhulumisana labenhlanganiso eziphathisa amazwe omhlaba ngemali awe IMF le World Bank eZimbabwe alitholi incedo kunhlanganiso lezi ngenxa yezizathu ezimbalwa ezigoqela ukungasebenzisi kuhle umnotho welizwe. Kodwa uNcube uthi imizamo yakhe yokuxoxisana labenhlanganiso lezi emihlanganweni eyenziwa kanye ngomnyaka ziyathembisa. Kunjalo nje uNcube uthi uhulumende usezasungula imali entsha kusiyaphela lomnyaka. UNcube utshele intatheli zindaba zomsakazo weBloomberg News ngapha kwelemelika ukuthi isivuno segwayi esalonyaka sikhangelelwe ukuletha inzuzo edlula ibhiliyoni elilodwa okuzaphathisa ekuqiniseni isisindo semali le entsha. LeZimbabwe lokho lingelamali yalo engasetshenziswa laphandle kwelizwe kusukela ngomnyaka ka-2009. Ingcwethi ehlaziya ezomnotho elizwe umnumzana Bekuthemba Mhlanga utshele iStudio 7 ukuthi imali entsha ilakho ukuphathisa umnotho elizwe.
Mina wami ndoda lapha ngibona ingane isikhathi sokubana kutholakale imali yekhaya isikhathi sangikhona sesifikile. Ngoba sesizamile so ukuthi sisebenzise amadola, sasebenzise amapula, sasebenzise amapound, kwala konke lokho. Kusala kunjalo ke mina ngibona ukuthi ngisho nxa ukuthi imali ekhaya izabuya, kusakhona okunye okumele kugcizekele kube lempahla, kubambe sibe lokho njengokunjani ukuvuselela ukusebenza kwamafactory emaindustry, kuvuselele leyinye imkhono yomkhonomi enjengokulima, ukwemba izinto ezingani ezilemali ezithengiswayo, njalo kukhangele ubona kuyalungiswa into zokugebenga lezi ozokuthi xa ukuthi akungibambise lami lokho ngani sokugcwele sokubhizi amabhizimisi lokusebenza kahulumeni.
Ye, kodwa ezinye ingcwethi kwezomnotho zithi zona singagcina sibona lokhwana kwake kwayenzakala ukuthi imali yawa isisindo igcina isicitshwa abanye zero. Ubona ungani kungenzakala yini futhi?
Uyabona into enjalo mfowethu kwezomkhonomi kukhona ukubana idanger yokuthi khonokho kwenzakala. Yikho kuqakathekile kakhulu ukubana leyi inhlanganiso okuthiwa i-Reserve Bank of Zimbabwe kumele iqinise ibonakale ukubana ilamandla yokubana ikhangele lokho esithi yi-monetary policy. ukhitshwe esandleni sikahulumende ngoba sesikubona ukuthi uhulumende nxa ekwenza lokhu yikho kusuka kwenjani lohlupho lokuthi sokuba lemali eningi egijimisani into ezilutshwane lokhu kuthiwa yi-inflation. Yikho kuzamele ukuqondakala obana ukuthi inhlanganiso nane-Reserve Bank inawo yini amandla wokubana iyakhangelela ibophisise kakhulu imithetho ye-monetary policy.
Hallo ke ngumnumzana bekuthemba Mhlanga ingcwethi ecubungula izomnotho obexoxa le studio 7 ecingweni esebilitane. Kunjalo nje isisindo semali yohlobo lwebond leye RTGS dollar sihlala sesingesiwileyo lanxa uhulumende wayesithi sizahlala sehlukene ngamadollar amabili lamasenti angamachumi amahlanu kuphela. Omunye wabathengisa imali emgwaqweni osiphatheleni osebenza ezidaladeni zakobulawayo ongafunanga ukuqanjwa ngegama utshele Studio 7 ukuthi akuthembisi ukuthi imali entsha izaphathisa umnotho welizwe.
Eqinisweni baba, amathembu nganaselawo, amathemba siselawo, sesikhomba ukuvuma konke wathakuza lokho, sesikhomba ukuvuma. Asisakwazi sibili ukuthi kahle kahle kuleli lizwe kuyikho ku-right yikuphi ngoba kuyena lele elalikhona imali sasile thembu ukuthi hhayi into zizalini yaqala sibili i-right hawu kathesi ha ayisathengi.
Ye kodwa yona imali ihamba njani lezi nsuku? Isindo sayo sizwa kuthiwa ngasisaguquki kangako njengensuku ezedluleyo, kuliqiniso yini njalo kuhamba njani?
Imali njengezitolo ama-rate asekhwele kakhulu ba abanikazi bezitolo abathengisayo sebeqheze ama-rate kakhulu ukudlula phandle ku-black market ngoba kunje ungangena esitolo uma ushopa nge-US dollar i-rate yesitolo is 450 kwezindawo 430 phandle kubo siphatheleni i-rate isikubo 350 360 370. So suka abantu bebone sokungcono ukuthi umuntu asebenzise imali yakhe esitoko athenge ngayo than ukuthi atshintshe phandle ku-black market.
Manje nxa kuyikuthi imali eZimbabwe entsha ingasungulwa, awuboni na ukuthi kuzaphathisa ukuthi uyabusenelisa ukuthi uphume layo phandle kwelizwe uyoyitshintsha emazweni amanye? Akuphathisi yini khona?
Nxa iyimali engafanela lezi mali ebezingena kuyabe kuphathisa babi, imali yokuthi ungasebenzisa phandle kwelizwe iyabe iphathisa kakhulu. Kodwa nxa injengayena le esiyisebenzisayo ayiphumi phandle kwamazwe, isebenza khonapha ekhaya.
Lo ke ngomunye wabathengisa imali emgwaqweni osiphatheleni osebenza kobulawayo ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekhona le kobulawayo. Ivandla leMDC esigabeni seMashonaland West lamhlanje likhethe umkhokheli waleli bandla uMnumzana Nelson Chamisa ukuthi kube nguye oqhubeka ekhokhela leli bandla kumalungiselelo omhlangano weCongress yaleli bandla ozenziwa ngenyanga ezayo. UMnumzana Charlton Wende ukhethwe ukuthi athathe isikhundla sikanobhala jikelele uMnumzana Ralph Makunje esokuba ngumgcini sihlalo webandla. Umsekeli kaMnumzana Chamisa uMnumzana Morgan Komichi ukhuthaze labo abangakhethwanga ukuthi basebenze ndawonye labanye babo ukwenzela ukuthuthukisa leli bandla. UMnumzana Chamisa ukhethwe kuyo yonke imihlangano emihlanu efana lalo ukuthi ancintise njengomholi waleli bandla esigabeni seMatabeleland South, North, Midlands, Mashonaland West langapha kweleMelika. Asebekhethwe ukuthi bancintisane bagoqela uMnumzana Komichi, uMnumzana Welshman Ncube, unkosikazi Lillian Timvios kanye lo nkosazana Paulina Mpariwa, uMnumzana Douglas Monzora, Daniel Molokele lo mnumzana Wende sebekhethwe ukuncintisa kusikhundla sikanobhala jikelele webandla. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele isikhulumeli sikaMnumzana Chamisa, uMnumzana Nkululeko Sibanda.
Amalungiselelo akhanyana nahambe kuhle, ukhanyana nakubanga le ndubeke eziningi ngodaba lokuthi mhlawumbe abantu bafike kungela ama-ballot paper kumbe kulabantu abangavunyelwanga ukuvota, into esifanelazenezo abantu akade bengalungiselelanga, ukhanyana abantu belungisele ngakho nxa bekhona abaye bengathokozi kuyabe mhlawumbe kukhona ukuthi abantu kabasuka ngaba bathola kade bekufishela, kodwa kukhanya ngani hhayi indlela abantu abaziphathe ngayo indlela emqoka kuhlanganisela le ndlela izisebenzi ezilungiselela ukhetho kuzigaba ezijiyene amaphrovinsi ajiyeneyo ezisebenza ngayo eziqhubeka sebenza ngayo njalo ngendlela esisebenze ngayo.
Pho abakho abanye nje ababona ingani kukhona ongahambanga kuhle, njengoba sibona ukuthi bebekhona abanye abakade befuna ukukhetha umnumzana Monzola njalo lo umnumzana Mdzuri ubetshilo layo ukuthi ufuna ukukhetha.
Kungaba khona abangathokoziyo kodwa kungakhanyi kube nale ndawo okwenziwe khona udaba lokhetho ngendlela ebingayisiyo njalo ngendlela ebingenza ukuthi abantu bacabanga ukuthi mhlawumbe behlule ukuphumelela ngendaba yokuthi kwenziwa ngalelo gcele. Kuso sonke isikhathi bakhona abantu abaningi abedlula labo bacambileyo ababekhangelela ukuthi labo mhlawumbe bangakhethwa labo baqhubekele phambili ngomsebenzi wokukhokhela ibandla. Okuqakatheke kakhulu ngikho lokhu ukuthi izinto zenziwa ngendlela esemthethweni.
Umnumzana Chamisa ubekhona lamuhla kwiprovinsi emkhethileyo.
UPresident Chamisa ke thisimuntu uthanda abantu njalo bonke abantu abafuna ukuvakatsha kumbe babekhona kuma-provincial elections bayavunyela ukuthi benze lokho. Angazi ukuthi uPresident Chamisa yena sengalelwa njalo kumbe sokungakhanya ngani kuyinto enzima njalo ukuthi abe khona. Akukho akusento ngakho emthethweni njalo abantu nxa kuyukuthi mhlawumbe bayabesaba uPresident Chamisa bamesabe khona nxa ekhona nanxa engekho. Ngakho angiboni ukuthi udubo lungabe lungaphi kulokho. Kungasenani bantu bazalandelela ukuthi lapha akhethwe khona kwele America ku-Congress yase-America ube ngekho President Chamisa kodwa ukhethiwe.
Hello ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abalezitolo ezabhidlizwayo ngesikhathi abantu betshengisela ngokungayi emsebenzini ngozibandlela lonyaka kwagcina kuqhamuka udlakela, abantu bazithathela impahla ngokungekho emthethweni ezitolo lezi bakhala ngokuthi lokho bengakatholi usizo lwemali yokuvuselela amabhizimusi abo eyathenjiswa nguhulumende lanxa sebahambisa amaphepha okudinga leyo mali. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Osomabhizimusi abalahlekelwa impahla ngozibandlela lapho abantu abazithathela impahla ngokungekho emthethweni ikakhulu okudliwayo bathi lokho bengakatholi uncedo lwemali yokweboleka abayithenjiswa nguhulumende. Iningi labo somabhizimusi bakhala ngokuthi sebedonsa nzima ngesizathu sokuba imali yeZimbabwe isihlala isiwa isisindo, ngakho sebehlala besengozini yokulahlekelwa inzuzo osokubenza bacine bethengisa ngemali yaphandle kwelizwe. Umnumzana Ndumiso Masuku ongomunye wabo somabhizimusi abalahlekelwa zimpahla ngozibandlela uthi kuyadanisa ukuba uhulumende lokho engakaze afeze lokho akuthembisayo.
Kunzima ngoba ama shop ethu aluthwa ngoJanuary, kuyadanisa ukuthi uhulumende ayi 18 ngalutho. Uhulumende wethu wajisibisa ama forms submit ukwenza ukuthi basinike ama loan ukuthi siqalise ama shop, but akula action eziwayo. Kuyadanisa ukuthi babe sithembiselana into abangaseze bakwansi ukuyifeza. Ngiyacela ukuthi ngabe iyenza iaction masinyane government isparties kulele kombe imali yangkhona sebedlile njengoba bengamasela kangaka.
Unkosikazi Alice Nxumalo omunye njalo wabalahlekelwa impahla uthi ngeviki edluleyo uhambise amaphepha okuboleka imali kuhulumende kodwa lokho engakatholi impendulo.
Last week besisemhlanhlandlela sihambise amaforms ethu amaloni kuhulumende asazi kumbe sizathola imali, kodwa ke isikhathi sesiside sho silokhe silindile sesizo sahlanganisa lapho nalapho ukuthi lathi sikwanise ukuthi sime ngenyawo zombili.
Umnumzana Admire Ngwenya othengisa umakhale khukhwini uthi bathwala nzima ukuze bathole imali yaphandle ngoba amapholisa ebathwalele ubhulo nxa beyithenga ezitaladeni.
Indaba yama-rates isibili iyakhathaza in terms of business ngebhizimusi ngoba uyathengisa istock sakho ye-rate ekade khona ekuseni ntambam siyatshintsha ufica i-rate siwu-400 umangala ukuthi kathi njengoba sengitshaya ilosi kangaka utshaya ilosi ngenxa yokutshintshwa kwama-rates so and njalo futhi nxa usiyatshintsha phandle utshintsha ngosiphatheleni osiphatheleni bakhona bakhitshiswa ngamapholisa la bengafica utshintsha amapholisa akhona la afike ehle akubophi so ilidola esihlangane lalo lolo sitshintsha lokuthi kuma-supplies ngale labo batshintsha according to i-black market rate.
Omunye wabasakhulayo unkosazana Nomsa Mbambo oziqhathileyo ngokuthengisa impahla zokugqoka uthi bagcina besehluleka ukuthi bathengise njani ngohlupho lokuba isisindo semali sihlala siguquka.
Ngile shop yempahla uhluphe sihlangana lalo ngama rates awemali ezikhwela every day and then sicina sisehluleka ukuthi sithengise njani because even igain esilayo vele incane ungasithi siyathenga futhi izimali kwesinsikhathi ugcina ubotshwa so yizinhluphe sihlangana la.
Osomabhizimusi bakobulawayo abalahlekelwa impahla ngozibandlela bathi lokho bengakaze bathole usizo lwemali zokweboleka kuhulumende kodwa amaphepha okudinga imali sebewahambisile emahofisini asemhlanhlandlela kobulawayo lapho isikhulumeli sabo esivumileyo ukuba osomabhizimusi bayabuya lamaphepha okuzoboleka imali kodwa okwakhathesi bawadlulisela phambili eHarare ukuba ahlolwe ngokujulileyo andubana bathole impendulo. Abanye babo somabhizimusi bakhalaza ngokuthi imali ihlala iguquka mihla yonke bethi lokhu sokubenza badonse nzima. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Live talk lamhlanje sikhangela ukuphuma emihlanganweni eye IMF le World Bank kanye lombiko kamphathi ntambo wezemali yokuthi eZimbabwe elizaba le mali entsha lomnyaka ungakapheli. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze selithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Kwezemidlalo, imidlalo yenguqu esigabeni seCastle Laga Premier Soccer League ingena kuviki yesithathu kulimpela viki. Umdlalo okhangelelwe ngabaningi kuyilo ophakathi kweqembu leChicken Inn kanye lele Dynamos. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leChicken Inn lingena kumidlalo yeviki lesithathu yemidlalo yeCastle Laga Premier Soccer League kuyilo lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo njalo incitshi zomdlalo yenguqu zithi impumelelo yomdlalo wakusasa ozagqitshelwa enkundleni eBarber Fields izaveza ukuba lizimisele kangakanani ukuphakamisa isicoco seligi. Nyakenye emdlalweni ofanayo iqembu leChicken Inn linqobele Dynamos nge-1 kanye enkundleni eBarber Fields. Iqembu leChicken Inn yilo eliphakamise inkezo ngomnyaka ka-2015 njalo abaningi abalandeli bomdlalo wenguqu bathi lo nyaka lingasiphakamisa njalo njengoba lidinge abadlali abatsha ukuze liqinisa kweminye imidlalo. Ehlelwe ukuba idlalo kusasa iqembu leTel 1 lizemukela eleZPC Kariba ngasemandava ukuthi eleHarare City lizadlala leli Highlanders enkundleni yeRuvaro. Umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthe bakhangelele ukuba bathole yonke yomithathu imiklomelo esikodlweni.
Sihlala sile njongo yokuthi sinqobe kumidlalo yonke esiyidlalayo kodwa singeke sinqobe ngokukhuluma ngomlomo kuphela kodwa indlela esilungiselela ngayo ukudlala kusizini yonke idlala indima enkulu kakhulu. Thina sisemuva kakhulu kulamanye amaqembu ngoba singalungiselelanga ngemfanelo kodwa ukukhala akusizi ngoba imidlalo ivele isiqalile.
Omunye umdlalo bekumele udlalwe kusasa phakathi kweqembu leBlack Rhinos leBulawayo Chiefs udluliselwe phambili ngoba inkundla obekumele kudlalelwe kuyo eNational Sports Stadium ivaliwe sekulungiselelwa umkhosi wokunanza ukuthola kwelizwe leZimbabwe ukuzibuse. Ngensonto lakho umdlalo bekumele ube phakathi kweqembu leCapes United leChapungula udluliselwe phambili ngesizathu esifanayo. Kweminye imidlalo yangesonto iqembu leWange lizemukela iNkezi Platinum Stars ngaseColliery, iqembu leRentals lizadlala leLeyada ngaseRufaro ukuthi iqembu leTriangle lizaqhekelana leManyika Diamonds ngaseKipo. Ngomvulo iqembu leMshwane Stars lizemukela iqembu leFC Platinum ngaseRufaro. Kolunye udaba olumelana nalomdlalo wenguqu uhlelo lokuba amaqembu amela amazwe azaphatheka kumidlalo yokudinga intshanje zezwekazi laseAfrika azadlala njani emncintiswaneni ozaqhutshelwa elizweni lase-Egypt ngenyanga kaNhlangula kusiya kunyanga kaNtulikazi. Amaqembu angamashumi amabili lane afakwe enqayini yezine phambilini kokuqhutshwa kohlelo lolu oluzaqhutshwa namhla ntambama elizweni lase-Egypt. Njalo iqembu elimela ilizwe leZimbabwe elaziwa kakhulu ngegama elithi Warriors lifakwe enqayini yesine ndawonye lamanye amaqembu amahlanu. Amaqembu bafakwe enqayini kulandelwa ukuba ahlezi ngaphi kuluhlu lwamaqembu amela amazwe emhlabeni jikelele ama-FIFA rankings ngesilungu. Njalo embizeni yakuqala yikho lapho kuleqembu eliphethe inkezo eleCameroon kanye lele-Egypt okulwe liqoqela imidlalo. Amanye amaqembu asenqayini yakuqala ngabalisa eleNigeria, eleMorocco, eleSenegal kanye leleTunisia. Enqayini yesibili kulamaqembu abalisa eleDemocratic Republic of Congo, eleGhana, eleMali, eleIvory Coast, eleGuinea kanye leleAlgeria. Enqayini yesithathu kulamaqembu abalisa eleSouth Africa, Uganda, Benin, Mauritania, Madagascar kanye lele Kenya. Iqembu leZimbabwe lindawonye lamazwe abaliswa eleNamibia, eleGuinea-Bissau, eleAngola, eleTanzania kanye lele Burundi. Amaqembu afakwe enqayini efanayo awasoze edibane kumidlalo yezibaya. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Woza Friday kuhlelo lwe Woza Friday lamhlanje sihamba lomculi womdumo kaMaskandi uGazela Imnyama ephethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi True Love. Okunenge asikuzweni kuNtungamile Inkomo esiphalo ludabango ugcweleyo.
Lidlala telikaGazela Imnyama elesibili njalo lilengoma ezilichumi lantathu eziqoqela indlikizane le elizibulo ledlalade ethi ngengoma. Kahle linsizwa
uGazela Imnyama insizwa eqhamuka phansi lena kwelasekhezi. Igama lokuzalwa nguTiyambiwe imfoka Ncube kusho kuphalando. Ngakhetha ukucula umculo kaMaskandi ngoba umculo kaMaskandi kuyiwona obungaphakathi kwami ngitho nasekukhuleni. Sikhule sidlala wona ekhaya ngakho wasuvele wahlala ungaphakathi kwami. Wazi wathi uma sengithenga khula ngafunda ngaphansi kwesibazi kaJays Maraveni. Ngafunda ukudlala wona umculo kaMaskandi.
UGazela Imnyama uthi wakhula elalela ingoma zikamfazi omnyama ongumhlabeleli wakwele South Africa. Ngitsho lomthelela wakhe uyazwakala nje engomeni zakhe. Enye yengoma ezihamba phambili kuleli dlalade yile eyokholo ethi emazulwini. ugazi uhamba lo Rachel. Kodwa ingubanike lintokazi.
URachel ngintombazana engahlangana la ngimuzwa ecula kamnandi kumculo wegospel, kodwa kungintombazana wakabe injo nedlalade lilodwa. Asengithanda ukuthi ngisebenze la kuleli dlalade lami ngoba ngifisa ukubana la afinyelele ebantwini emculweni wakhe.
Tholakala ngapha amadlalade yakho gazi?
Idlalade lami leli liyatholakala lapha kobulawayo ku Corner 4th Street to 5th Avenue Cell Media Shop, lapha elitholakala khona lithengiswa khona ma okobulawayo. Abathanda ukuxhumana lami singatholana kunamba zami ezithi 0785391096 0785391096.
Hayi, siyabonga thwasa lika James. Uphuma ke enkundleni ugazi elimnyama ngale ethi vuka mthwakazi.
Gazeli mnyama esigqibela ke uhlelo lwethu lwamhlanje uhlelo woza Friday silethulelwe nguNtungameli Nkomo singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube osemihlanganweni ye-IMF le-World Bank ngapha kwelemelika uthi uhulumende weZimbabwe useza sungula imali entsha kusiyaphela lumnyaka. Siludgqiba ke lapha uhlelo lwethu lwamhlanje asigqibaneni njalo asidivaneni njalo kusasa sikhathi sinye okakathese ngelithiya ku Studio 7 Live Talk igama uChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.